sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981.
Umongameli Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo.
Uyatshengisela ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo.
Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabaningi ngokwenza umhlangano walo wepolitiki biro khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Ukuthoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha 106 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,658. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,339. Inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labalahlekelwa zimpilo kulezi nsuku liyehla nxa kuqathaniswa lakumaviki edluleyo. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3.6 miliyoni njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 95,142. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 106 miliyoni njalo wabulala abangu 2.3 miliyoni ngokutsho kweJohns Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wazise izolo ukuthi obe ngumeli wakuleli kumanyano we-United Nations umnumzana Frederick Shaba usengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe okuyisikhundla esithiywe ngumnumzana Sibusiso Moyo. UShaba wake watholakala elecala kudaba lwenkohlakalo yokuthengiswa kwezimota iziphathamandla zikahulumente iWillowgate scandal ngomnyaka ka-1988. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalolunye kodwa kazange apike ngoba umongameli Robert Mugabe waphanga wamxolela. Ongene kusikhundla sogatsha lwezokuhambisa olwe-transport sona esithiywe ngumnumzana Joel Matiza ngumnumzana Felix Tapiwa Mona ongumeli weChikomba Central edale lephalamende. Omela iChimanimani West kudale linye unkosikazi nokuthula Matsikenyere usengumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seManicaland. Isikhundla lesi sithiwe ngunkosikazi Ellen Gwaradzimba. Owake waba intatheli zindaba njalo engumeli wemakonde ePhalamende umnumzana Kindness Baradza yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko okuyisikhundla esatshiywa ngumnumzana Energy Mutoli ezexotshwe ngumnangakwa. Umeli weBeitbridge ePhalamende unkosikazi Ruth Mavunga Maboyi yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Mike Madiro omela iMtare North yedale lePhalamende ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lweTransport. Ukukhethwa kwabantu laba kwamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye bekuncoma kodwa abanye besithi akula nguquko abazalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Mqondobazi Magunya.
Indikimba yendaba mayingabi sekuthini into yenziwe nguPresident iqondile kumbe kayiqondanga, ngoba nxa silandela iconstitution yeZimbabwe iqondile indlela akwenze ngayo. Kodwa-ke iproblemu esuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona ikakhulu ngomnumzana uShaba Shaba. Ndiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Willowville scandal. Abanye njalo into eza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi umdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugu roundist. Ngomunye wabantu abayibona ababemgqoka ekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFrederick Shaba kabayemukeli. Endingaphezu kwakho konke isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esidentifya laye njengomuntu wakithi, kodwa-ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. Sokuthi ngakuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obahambe badinga uJizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hhayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hhayi ukhona omunye wakithi omregresileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sisikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla usilungele yini, engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi isikhundla usilungele uFrederick Shaba, sesikhangela ngeexperience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Baradza wayintatheli zindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kande yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Baradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi mgceke ukuthi ngabantu bezano. Ngakho-ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Baradza ngumuntu ovele ongu-Member of Parliament. Nxa eyi-Member of Parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani ePhalamend, upresident ulelungelo ukuthi angamkhetha ukuthi amenze uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo yokuthi ukhona okumgqoka ngaleso sikhundla uzakwenelisa na uKindness Baradza? Yikho kumele sizibuze khona.
Umnumzana Mqondobazi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981 kuze kufike khathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezishiyeneyo ezikahulumende. Ngakho-ke mbona ngathiwa umuntu owaziyo umsebenzi wakhe, seke wasebenze e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, yindaba azizwisisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba yi-career diplomat. Kodwa umqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kaye bekwangumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguye o-decide, kumbe nguye ongathi obekayo umthetho lizwe ukuthi i-foreign affairs yabo kumele ihambe njani. Usibusiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi kuhistory yesibutho kuba nzima kakhulu ukuthi amahitiza kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu nguhulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundodo ongenileyo ngundodo owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina mbona ngathi abantu akumelanga bagijima kakhulu bathabele ukuthi sokungena umuntu ochiyene, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, okuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi international standards ze re-engagement. Lokho kuthi ukuthi kulendo zama human rights okumqoka khonapho indaba ze property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze property rights kazilandela kuhle. Kube lalokho ukuthi nxa abantu be demonstrate kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayachaywa, bayabotshwa. Sisakhala kathi kulama MP amaningi ayo opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kunenga kulo kwenzakalayo elizweni okwenza ukuthi umumo wesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhangela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso ye-Center for Public Policy.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo ukwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa iloluhlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ivandla leZANU-PF seliswelwe kakhulu ngabantu abaningi ngokwenza umhlangano walo wedale elimqoka elePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo wazise izolo ukuthi baza kwenzela lomhlangano emahofisini eZANU-PF eHarare kusasa ngehola lechumi ekuseni. Ibandla leli lilahlekelwe iziphathamandla ezigoqela abaphathintambo bakahulumende ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo. Amabandla aphikisayo athi umhlangano weZANU-PF lo uveza sobala ukuthi ibandla leli alihloniphi imigoqo efakiweyo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZANU-PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisi nabo, bengasebenzisi oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamo bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethu uyathuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezana uphefu besenza umhlangano ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo yikho ke uZulu ke uzagcinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana. Mbiko bani ibandla lezanu PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla lezanu PF kasobandla elilandela ke umthetho, kalisilo bandla elilandela ke intando kaZulu, libandla ke eliphila ke ngoganyavu lisenza ke intando yalo eliphikisana lomthetho yabukhona, ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe abantu kabasebenzi imhlangano yenziwa kodwa bona ke eyabo ke imhlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by-election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imhlangano ngaphandle nxa esenza ke ku-social media yakubo Zoom ke la kubo Skype kodwa bona ke bahlangana. Kuyatshengisela ke ukuthi libandla elingintando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisember ke la ngoJanuary lapho ke ababesenza khona ke amaparty, amaparty ayiwa agcina ke senza ke ukuthi iCovid-19 le imemetheke kakhulu. Bona ke begula kakhulu amaminista ke abanye besichiya ke lezinye iziphathamandla zikahulumende kabafundi, kajezi ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba la ngoJanuary besenza amaphathi, baqhubeka ke besenza ke imihlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze-World Health Organization kanti lezi nqumo ke abazenzela zona. Yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi kusasa, angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye, sibona bezana uPF azibathinti.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla leMDC Alliance kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sezana uPF umnumzana Simon Kayamo yo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ibandla lezanu PF lizimisele ukulwisana lenkohlakalo enziwa ngabantu abathengisa umhlabathi ngaphandle komthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asesebenzisa amabhiza lezinja ekulondolozeni imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibulise msakazi, ngibuye ngibulise laba nezizwalane zeZimbabwe kanye umhlaba wonke olaleleyo kulesi sikhathi. Igama uBK umfuka Mahadane phumale enkanye yilana nje eSouth Africa inxa yombuso weZANU PF wehlulekayo. Manje sengize ngikhulile, abantwana bami manje sebeze bekhulile, akulani lekushintshayo eZimbabwe. Hayi, siyacela bakithi ukuthi amazwe wonke asemhlabeni bakithi akakhalele kanye lathi bakithi, maybe ngingazwakala ngoba kunini abantu beZimbabwe bekhala kodwa abazwakali, ukukhala kwaba kuzwakala ali basicindezela masikhala babuye bejike bona bethi bona umbuso uright, akula kuhlukuluzwa ngale ekhaya, akula kuhlukuluzwa abantu behlukuluzwa kangaka. Awu Nkosi yami, abazweli kwalani kanti bona abantu abanjani bakithi? Ngosatha nemhlobo bani Nkosi yami? Sorry for ukubabiza ngale ndlela kodwa ngendlela abenza ngakhona uyabona ukuthi laba ngabathakathi abathathi bokugcina, engakwazi ukuthi ngababiza ngithini ngoba abalazwelo bona izilongo beright lemdeni yabo zabo yonke into iride kubo kuride bancindezela abanye abantu abaswelayo abantu abahluphekayo mabekhala bekhala ngokwenzakala ekhaya bathi abantu ubazenzisa isimo siride yini kodwa yona leyo ngemva kweminyaka emingaka abantu bekhala ngombuso weZANU-PF bona bethi kuride hayi ngibuhlungu ngabe ngokuzwa labantu abakhuluma ngalendlela ngoba bona bethola isinkwa leso abasithola mihla ngamalanga kona kuZANU-PF umbuso wabo lo hayi udodi lo ngiyabonga msakazi uBK Magadane
Salubonani basakazi beStudio 7 ngingajabula kakhulu nxa iaudio yami lami ingasakazwa lapha mina basakazi ngukhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone bengicelani ukubuza ukuthi iBritain yebo siyayibona ifakele iziphathamandla zikahulumende izijeziso ama-sanctions so mina ngicelani ukubuza ukuthi kathi njengoba kusukela iZANU ithatha ilizwe akula sikhathi iZANU yake yangephula ilungelo labantu umbhuqazwe utshayile babulawa njengempukana amaNdebele kuhlinzwa omama abazithweleyo abantu bephoselwa emgodini bephila ayizange yasukuma iBritain kuyini asebekwenzile okuyikhono okwenza kubanyikinye ngale Britain osekumangalisa into yeBritain ngicelani siyikhangele ngelinye futhi ilihlo siyayibona iBritain iqala ukusukuma ngemva kwendaba yomhlabathi before indaba yomhlabathi asizange siyibone thini iBritain izokhuluma ngokwephulwa kwelungelo lobantu yebo iZANU uvele ibile phula ilungelo from ilanga lokuqala babulala abantu lamanje iUnited Nations ayikunanzeleli esingathi ikukurecognize ukuthi Gugurawindi yayigenocide kwenziwa yini khonokho ukuthi yona iBritain iyisuperpower yehluleke ukurecognize umbhuqazwe njengegenocide yiwo umbuzo wami basakazi jabula kakhulu ukuba iaudio yami leyi izwakale layo
Salbonani emsakazweni lunjani khona ngapha ekhaya ngifuna ngisegoli ngicela usizo emsakazweni igama lami ngusimanga liphi ncube wasekhezi ngahlangana nobhuti ngo 1984 85 sanyamalelana so masinyamalelane ngo 85 nganginomntwana ona 3 months uyise wahamba uyise wayengwasegwiru ngangakazi ngiye kibo so sasihlala kobulawayo ngihlala Hillside mina ngihlala eLuveve 5 ngihlala kunosisi wami wayenyamalela wahamba kibo engazange watsho ukuthi siyahamba kibo ngingakwazi ngasala nomntwana ongumfana manzele nomntana akhe ongumfana omunye wayehambelayo wayengathi uyisidalwa mayehambe nalowo mntwana zange saphinda sakhontakthana kuze kube yanamhlanje lowo mntwana akhe ongumfana uyangisokolisa kakhulu engisokolisa usefuna abakibo angikwazi nokuthi ngingabafuna phi ma efuna abakibo angikwazi ukuthi ngizobafuna phi so bengicela usizo lingifunise uJohn Sibanda owayengwasegwiru mina igama lami ngingusimanga liphi ncube wasekhezi ngahamba noHebit mntana kwayene 3 months uHebit so uma kukhona mhlawumbe abakibo abezwayo or yena usaphila njengoba isikhathi siseside kangaka sagcinana ngo-1985 or usaphila ma izihlobo zakhe zisizwa ngicela lingisize ngoba ngenzela umntwana ufuna ukuthola abakibo kunzima empilweni yakhe so nani bomsakazi ngicela lingincedise lingifunise mali imtholile oro othuni uyazi abakibo oro unendlela angifonele kuyena le inamba yami eku WhatsApp oro angiwhatsappele kuyena le inamba
inombolo zikasimanga liphi ncube ngeza kwele South Africa njalo zithi +277 333 11 990 ngiyaphinda njalo +277 33 111 990 lingasiza abamaziyo uyise wendodana yakhe. Lawe mlaleli, uvunyelwe ukusithumela umlayezo wakho nge-WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uthi ilizwe lakhe liyaphambili ngokuthenga umuthi wokwelapha iCoronavirus kunkampani ye-AstraZeneca, lanxa nje kutholakale ukuthi umuthi lo awuwelaphi ngokupheleleyo umkhakha we-COVID-19 omutsha osutholakele kwele South Africa. Abamabandla aphikisayo kwele Somalia bathi abaseyikunanza umnumzana Mohamed Abdullahi Farmajo njengomongameli walelo lizwe kulandela ukuphela kwesikhathi sombuso wakhe esivunyelwa ngumthetho izolo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenethi kuyaqala namuhla. UTrump wetheswa icala lokuphehla udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende ngesikhathi ezama ukwalela embusweni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela. Kodwa ukufunyanwa kwakhe elecala kukhanya kuzahlupha ngoba abebandla lakhe lama-Republicans bathi kabasoze bakuvumele lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Inkinga ngale ndaba ye-impeachment ka-Trump ukuthi kufunakala i-2/3 majority, so kusho ukuthi ama-Democrats kumele athole abantu abambalwa. Last ngi-checka ngangizwe kuthiwa kufunakala at least ama-senators angu-17 from ama-Republican ukuthi avotele ama-Democrats. So far bakhona abangathi bayathembisa kuma-Republican kodwa balutshwane kakhulu. So because of that kungenzeka ukuthi uTrump bangakhona ukuthi bamimpeache. Okubalulekileyo kodwa ngokubona kwami yikuthi iprocess kumele yenziwe, ngoba umuntu uma yenza icala kumele ethese icala leli. Angiboni ukuthi into eyi-right ukuthi ama-Democrats baphume ukumyekela just because besithi abasoze bawini ivote yokumimpeacha. I think kumele basende i-message even la kubo president abazobuya in future ukuthi babekwazi ukuthi umthetho oyalandelwa. I-America ilizwe le-rule of law.
Alubana ethe wafunyanwa yiSenethi engelacala, ubona lokho kumupha umdlandla yini? Sicine simbona encintisa emele ama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ye, mase siyeqinisweni kuzomnika umdlandla, ngoba anyone oyabe etheswe icala ma etholakala ukuthi akagwetshwanga kumnikeza amandla okuthi ma esesiyakhuluma labantu bakhe abatshele ukuthi hayi ngenye witch hunting, ngenye walks. And siyazi uvele unabalandeli abaningi uTrump, ngoba wavotelwa wabhitha irekhodi yamavota awathola ngo-2016. So i-impeachment le mangaqhubekelanga phambili engagwetshwanga kuzomnika umdlandla ukubuyela atshela abantu bakhe ukuthi hayi ngingalitshela ukuthi vele konke lokhu ngamanga. Abantu laba bazama ukungidistroya ngoba befuna ukudistroya lina elangivotelayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezitshiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanengi ngokwenza umhlangano walo wePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuzaqala namuhla. kubhubhe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha belo mkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.